njengebandla elikhokhelwa ngobaba uNelson Chamisa LMDC Alliance sibhizi phansi ebantwini kuground ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi bayiregister sibe le data yokuthi abantu bonke abangaregistanga kobulawe bangaki ukwenzela ukuthi sibe lethuba lokuthi sikhulumisane labo abeze ukwenzela ukuthi bebuye ezigabeni khona ngale lapho kuhlala khona abantu bethwale imichina yabo abantu beyanelise ukuthi beyiregister bona bakhala ngokuthi abala fuel bakhala ngokuthi imichina yabo ifile njengakhathesi bathi imichina ifile imichina yezekhi ingafa njani khona kulomsebenzi wokuthi beyiregistise abantu kulilungelo labantu lokuthi beyiregister njengebandla sikukhangele konke lokhu ukuthi sibonisane ukuthi singayenza cebo bani ukuze abantu beyiregister
manje njengebandla kukhona yini elikwenzayo ngalolu daba
udaba lezekhi libuhlungu kakhulu ukuhlukumeza abantu abawazi umsebenzi abawenzayo why ngisitsho njalo ukuthi abawazi umsebenzi abawenzayo umuntu wonke ulelungelo lokuthi a register as a voter but bona bahlukumeza abantu ngokuya faka ama office khatshana labantu njalo nxa abantu begada besuka ephumula ugade siye town esuka etown ebese gada futhi sesiya efamona imali ini azayisebenzisa kulokuthi athengele abantu abakhe isinkwa ngelinye idola umsebenzi wezekhi kufuze belande abantu ezigabeni zabo lapha bahlala khona ngoba khathesi sengibona ukuthi ingxenye ukudileya kwezekhi abakwenzayo ukuthi abantu bengaregister bebebaningi ukufaka amahofisi khatshana njalo lokukhuluma inamba engayisiyo eyaregistwa ngobulawayo khathesi ubulawayo abantu abaregistile there are more than 200 kodwa nxa bezawutshela abamaphephandaba ukuthi abantu abaregistile bangu kuphela kodwa abantu ade belokhu behamba khona ngale ezekhi akade behanjiswa ngabantu baningi kakhulu kodwa besicela ukuthi besinikeze inamba eyiyo sibili eyabantu abaregistayo ezekhi ababambeki bathi bona imichina yabo ifile bathi bona basebenzisa imichina yematinot kodwa nxa abantu behamba besifuna ukuyarejista emahofisini awezekhi awakobulawayo bacina besiyarejista emahofisini awematinot
bona abantu abalandelayo abalandela ibandla libatshelani ngodaba lolu njalo liyabakhuthaza yini ukuthi bayobhalisela ukuvota njalo basukuma ngobuningi na
abantu bakobulawayo njengokukhuluma kwami ukuthi abalayo mali yokuthi bahambe befika endaweni ethiwa yifamona lapho okulama office khona awezekhi umuntu usuka ephumula agade kumbe luveve agada etown ebese gadeke sesiya efamona khona thina nxa sihamba ebantwini sibatshela ukuthi sizalungisa udaba lwe-transport sizabathwala sibahambise khona ngayo njalo i-transport esiyidingayo sidinga i-transport yokuthi ikwane abantu abaningi ithwale abantu abaningi wonke umuntu uyakwazi ukuthi uzupco nguye yedwa ovunyelwayo emgwaqweni amanye amakhombi lawa kasavunyelwa emgwaqweni ukuze uyekhulumisana lo zupco ukuthi athwale abantu thina siyibandla le-MDC Alliance uzupco kaso oze wafa wasithwalela abantu ukuthi bayihambe bayiregister so sisazama ukuthi sibe lelinye icebo lokuthi abantu bekwanise ukuthi beregister ezindaweni zabo lapha abahlala khona izekhi kwanise ukuthi thwale imichina ihambise lapho kuhlala khona abantu yikho sibatshela khona ukuthi behlale belindile sizabuya futhi sesizobatshela ukuthi abantu bezekhi bavumile yini ukuthi bebuye lemichina yabo bezoregistisa abantu sibathwale sihambe labo bayiregister ngoba udubo lukhona kakhulu lukhona kutransport lukhona emchineni wezekhi likhona ebantwini abangakwaziyo ukuthi amahofisi angaphi so thina njengebandla kufuze sikukhangele konke lokhu ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukuyaregister ukuba slow kwezekhi kulenjongo ukuyala kwezekhi ukuhamba ebantwini kulenjongo ukukhuluma inamba engayisiyo yabantu abaregistileyo kule njongo ngiyabonga.